Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 ngoMpandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni sethu lamhlanje. Ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abayisigidi esisodwa lenkulungwane ezingamakhulu amathathu abaphila legcikwane le-HIV bazinkulungwane ezingamakhulu amahlanu kuphela abathola imithi lamaphilisi ama-ARVs. Elezimbabwe likhuthazwa ukusebenzisa imali eliyithola kuma-toll gates kanye leminye imithelo ukuvuselela lokulungisisa imigwaqo.
Umongameli Robert Mugabe njengenhlala yenza namhla usole amazwi ngentshonalanga ngokufakela eZimbabwe izijeziso zenotho ekhuluma emhlanganweni we-United Nations.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abayisigidi esisodwa lenkulungwane ezingamakhulu amathathu abaphila legcikwane le-HIV bazinkulungwane ezingamakhulu amahlanu kuphela abathola imithi lamaphilisi ama-ARVs. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolu gatsha uDokotela Owen Mugurungi ekhuluma emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights eHarare lamuhla. Umhlangano lo uphela kusasa njalo injongo ngeyokuhlaziya udaba lomkhuhlane wengculaza lamalungelo oluntu. Umgorongi uveze njalo ukuthi idolobha lakoBulawayo yilo eselikhokhela kunani labantu ababanjwa ligcikwane le-HIV infection rate. Amagqwetha akhuluma emhlanganweni lo akhuthaze uhulumende ukuthi abone ukuthi bonke abadinga ukwelatshwa bayakuthola ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu phansi kwesisekelo sombuso esitsha ukuthi elatshwe. Uthe njalo uhulumende kumele ahloniphe amalungelo ezitabane labo labathengisa imizimba ukuze ibe lula imizamo yokulwisana lomkhuhlane wengculaza. Unkosazana Thabita Khumalo olilunga ledale lephalamende ngomunye wabakhulume emhlanganweni lo.
Namhla besilomhlangano obade sixoxana namagqwetha ngendaba yengculaza okumqoka ngokuthi ilizwe laseZimbabwe kumele lenzeni mayelana lokuthola imali abasiza kwanelisa khona ukuthi kuthengwe amapilisi engculaza ukwenzela ukuthi abantu ababanjwe ingculaza baseZimbabwe banelise ukwelatshwa ngoba kule agreement eyalotshwa ngabakhokheli bamazwe esithi Abuja declaration ethi yona kumele ukuthi uma sokubuya uhulumende sefake imali ezibhedlela kumele abone ukuthi ichumi lanhlanu yemali ezangena ezibhedlela kube yimali ezakhangelana leduvu lengculazi.
Abantu abaningi bengathanda ukwazi ukuthi kungenelana njani indaba zamalungelo oluntu lendaba ze-HIV.
Indaba yelungelo loluntu ingena kusisekelo sombuso u-section 76 wesisekelo lapha esithi khona uhulumende kumele ahloniphe ulungelo loluntu uma sezingena endabeni zokwelatshwa. Njalo ihamba iye phambili ithi umuntu angagula kabuhlungu kumele angene ezibhedlela ayelatshwa kungela mbuzo ebuzwayo. So thine sesikukhangele nxa sisekelo sisitsho njalo sokuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi umuntu wonke olomkhuhlane wengculaza uyelatshwa ngoba kathesi sizwa kuthiwa kulabantu abayi 1.5 million abanomkhuhlane wengculaza kodwa esibelapha yi 500,000 kodwa kulesi fiso esaphuma umhlaba wonke jikelele esokuthi wonke umuntu olengculaza kumele elatshwe. So umbuzo khona ukuthi laba abanye abangelatshwa bazakwenziwa njani. Njalo singalandela leso sivumelwano somhlaba wonke jikelele ukuthi wonke umuntu olayo elatshwe sizakwanelisa yini sizehluleka ukwelapha leyi 1.5 million esilayo.
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga ledale lephalamende.
Eh Eli Zimbabwe selikhuthazwe ukuthi lisebenzise imali eliyitholayo kuma toll gates kanye leminye imithelo ukuvuselela lokulungisa imigwaqo yona esikusimo esibi. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Ingcitshi kwezomnotho elilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development ZIMCOD, umnumzana Masimba John Manyanya uthi uhulumende weZimbabwe kumele eqakathekise ukusebenzelana lapha amabhizimusi ezizalwane zakuleli ezilolwazi olujulileyo ngomsebenzi ezikiwo angakagijimeli ukuzama ukuyadingana lezikwelete. Oqhubeke ethi lohlangothi lwemigwaqo olwezinara lumelelwe nelise ukulungisisa imigwaqo yelizwe lusebenzisa imali oluyitholayo kumithelo yama-tollgates akuleli.
When you are measuring the adequacy or otherwise of funds, you are measuring what is there or what could be there against an investment demand. Why doesn't the Minister of Transport come out clearly and say we have a projected investment demand of so much? And for us to be able to meet that projected investment demand, so much money is going to be coming from toll gates.
Lokhu kulandela imbiko yezinara edalele parliament yokuthi imali eyithola kumigwaqo lama-toll gates akuleli inlutshwana kakhulu okungaphathisi ngalutho ekulungisisweni lokuvuselelwa kwemigwaqo esezilesi sikhathi eside ingakalungisiswa. Ngesikhathi uZulu wakulele sola ukwengezelelwa kwemithelo yama-toll gates ngophuphindo kwabili ngenyanga kaNtulikazi lonyaka emizameni kahulumende yokubuthelela imali yokusebenzisa kunhlelo zakhe. Umnumzana Manyanya uthi lokhu kungengezelela intengo yezinto elizweni kuphazamise kulokuphathisa uZulu. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera uthi uhulumende kumele esebenzise ezinye zezimali azithola kweminye imithelo yayo engakagijimele kunyathelo elifanalo kuyakwengezelela izikwelete kunye lokwengezelela ama-toll gates elizweni.
Singakhanyelisa iZimbabwe kule mithelo eminenginengi abantu abayibhadalayo nxa sikhanyela ukuthi ulemithelo VAT, ulemithelo ezinye zamajuti, ulemithelo ezinenginengi ezibhadalwa ngesizalwane saseZimbabwe. So angiboni kuyinto engaba ilungile ukuthi bangezelele ama-toll gates. Abangakwenza ukuthi uhulumende kumele azame ukuthi asave imali kwezinye indawo.
Uthi udubo ikuba uhlangothi lwezinara luthatha isikhathi eside ukulungisisa imigwaqo imali edingakalayo igcine isengezelela ngendlela egcina ibaphica.
Aloba izinara ibilungisa imigwaqo ngesikhathi ababemele balungisa imigwaqo yangkhona bengezenzakali into ezinjengalezo ezokuthi imali abayifunayo kathesi abasayifuna kathesi isinengi kakhulu.
Izinara ithi idinga izigidi phose ezilikhulu lengxenye zamadola eMelika 147 million United States dollars kubhanga le-Development Bank of Southern Africa yokulungisisa umgwaqo ohlanganisa iNorton kunye leKadoma, okuyingxenye yomsebenzi omkhulu wokuvuselela umgwaqo ovela eMutare usiya ePlumtree okhangelelwa ukuphela ekupheleni kwawona lo omnyaka. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe lamhlanje njengenhlala yenza usole amazwe angentshonalanga ngokwethesa eZimbabwe izijeziso zenotho. Ekhuluma emhlanganweni wamazwe omhlaba United Nations General Assembly, umongameli Mugabe ukhuthaze amazwe awe-European Union ukuthi ethulelezi izijeziso ngoba eZimbabwe lililizwe elithanda ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Asizweni ekhuluma emhlanganweni lo.
Zimbabwe firmly believes that the United Nations should promote dialogue to achieve peace, the rule of law, and common understanding among states. Peace, security, stability and welfare of Africa.
Elizimbabwe lelizwe elilokuthula njalo elizimiseleyo ukukhulumisana lokudlelana kuhle lamanye amazwe omhlaba. Lilizwe elihlonipha umbuso wamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ikakhulu emhlubulweni wangezansi. Kunje ezwekazi le-Afrika phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union, eliZimbabwe lisebenzelana lamanye amazwe ekulondolozeni ukuthula lokuzinza emazweni angahlalisekanga afana le-DRC, i-South Sudan, Central Africa Republic kanye le-Somalia. Amazwe omhlaba ikakhulu athuthukileyo kumele ahloniphe okwenziwa yi-African Union incedise ekulondolozweni kokuthula kanye lokupha amacebo okulondoloza ukuzinza emazweni la, lokupha imfundiso kwabezomvikela kanye loncedo lwemali ekuqhubeni inhlelo lezi.
We have witnessed the callous murder of women and children in shelters where they seek refuge from Israel's bombs.
Amazwe omhlaba lokhe eqhubeka egoqe izandla ebukele ukubulawa kwabantwana labesifazana kwele Palestine empini phakathi kwalelo lizwe lele Israel. Umhlaba ubukele kubhonjwa omama labantwana eGaza, ngakho ke sibuza ukuthi kungani konke lokhu kuyekelwa kuqhubekela phambili.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo izolo, uMongameli Barack Obama weMelika ukhuthaze inkokheli zamazwe omhlaba ukuthi zincedisane ekulwisaneni okuhluphayo ukugoqela abahlamuki bekholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS labanye abakwamanye amazwe. Uphinde wathi umkhuhlane we-Ebola ohlasele e-Africa ungamemetheka ubulale amakhulu lamakhulu enkulungwane zabantu emhlabeni nxa ungasamiswanga. UMongameli Obama uthe umkhuhlane lo uyaphazamisa ezomvikela emazweni amaningi njalo uyehlisa umnotho wamazwe. Ekhuluma ngamahlabuki ngabahlamuki, uMongameli Obama usebenzisa amazwi aqatha esithi kufanele kusetshenziswe ukudlakela ukulwisana labo ngoba bengababulali abangazwisisiyo ukuxoxisana ngokuthula labanye. Ukuhlaziya amazwi kaMongameli Obama, sixoxele uMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ya okusobala ukuthi imizamo yenziwe kakhulu yilizwe lase-America lokuthi liqede isifo salomkhuhlane we-terrorism owenziwa kakhulu emazweni asentshonalanga. Kodwa ke imiphumela lezithelo zalowo mzamo kasiwuboni, kade bebulawa becobodiswa oSaddam, Osama bin Laden nabanye, kodwa akuyimisi imizamo yalabo akade bevele beqhuba lolo hlelo lwenziwa yilabo kuthiwa ngabahlamuki ukuthi ime iqhubekela phambili njalo iyamemetheka lasemazweni ayengazange akuba lakho lokhu ukuthi kuba lokubhidlizwa kwezakhiwo noma ukubulawa kwabantu endaweni yabantu abaningi njengamamolo. Nazo manje sezikuthonya kule Afrika, sibone le-Kenya, sibone le-Uganda, sibone le-Tanzania, khona manje nje iBokama ibhokile e-Nigeria. So lento iyaqhela, akukhathalekile ukuthi kwenziwa izamo bani ngamazwe aphucukileyo, kodwa lento iqhubeka isiba umafavukele ngedangana.
EleZimbabwe lingazikhathaza yini ngalolu hlupho, singathi lalo lungafinyelela yini?
Singakubheka ukuthi kanti ngamazwe okuyiwona atholakale phakathi kohlupho lonje, ngamazwe anjani iZimbabwe yona ingamanye yalawo mazwe na? So ukuthi ukuqala ngamazwe asentshonalanga aphucukileyo athuthukileyo akhokhelwa ngabantu abazingqwele lezi nkunzi zomhlaba. Uma sibhekile izwe elinjengeZimbabwe, yilizwe elingelalo uhlupho olunjengalolo. Okokuqala, vele lona ilizwe leZimbabwe libhekwa njengelizwe elihlukunyezwa izingqwele zomhlaba ezinjengabo-Obama bona laba. Yikho-ke laba abantu abalwisana lo-Obama abayiboni iZimbabwe ingelinye lelizwe abangaqala ukulwisana nawo. Okwesibili, inkolo yesimuslim ezwe laseZimbabwe ayikho, njalo noma ikhona umthonselanya nomncane nje ongelambango lesiKristu. Yikho ke ukuthi kungaqala ukuba lokulwisana lo laseZimbabwe kubukeka kungathi esekudeni kakhulu ukuthi ngezakala.
Lowo ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Malusi Gigaba, uthi ugatsha lwakhe solulungele ukusungula uhlelo lokubhalisa abadabuka eZimbabwe ingwalo zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba ePretoria lamhlanje, uGigaba uthele South Africa lizaqalisa ukuthatha amafomu alabo asebefuna ukuvuselela inhlalo yabo elizweni lakhe abaphiwa ingwalo lezi ngomnyaka ka-2009 eziphela ukusebenza ekupheleni kwalonyaka. Oqhubeke wathi kule ndawo ezingaba lithomi zokuyafaka amafomu lawa njalo kulezisebenzi ezingaba likhulu lamathumi amabili esezilungele ukuqhuba lomsebenzi ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kodwa izizalwane zeZimbabwe kuzamele ziqale ngokubhalisa ebulenjini andubana zibizwe ukuzofaka amafomu azo kanye lokupha ubufakazi bokusekela ukuthi kungani izidinga lawo ma-permits. Ukuze abeZimbabwe laba benelise ukubhalisa kuzamele bahlawule amarandi phosa ngamakhulu ayithoba mnemunye 870 rand okuyimali ehlawulwa ukuthola ama-permits kugatsha lwakhe ngaba kwamanye amazwe. UGigaba uthi bayakwazi ukuthi kungaba lenkinga ekuqaleni ukubhalisa ebulenjini, kodwa uthi njengohulumende bazabona ukuba umuntu wonke uyafinyelela ubulembu be-internet. Uthi bazaqhubeka besebenzelana lenhlanganiso zabamela abeZimbabwe kwele South Africa.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu kwabesifazana.
Kulandela ukusungulwa kohlelo lwejekiseni yokwenqabela umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ngeviki edluleyo, ugatsha lwezempilakahle lukhuthaza uzulu ukuthi ahlole masinya ukuthi engabe elayo na imvukuzane le, ngoba ingatholakala isaqala ilakho kwelatshwa. Ephawula lolu hlelo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa wazise ukuthi umhlobo wemvukuzane le yiyo ememetheke kakhulu elizweni. Lanxala imvukuzane ihlasela abesifazana kuphela, abesilisa labo balakho ukuhlaselwa imhlobo etshiyeneyo yemvukuzane. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele uDokotela Joshua Spanda endawonye lengcwethi kwezegcikwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana ongumcebisi wabatholakala bele gcikwane leli onguye osungula lingxoxo.
Ama-patients a-HIV ngabe bengaba ne-cancer, iba nzima ukuthi i-control njalo abantu bakhona bahlala bekuphela. ngoba ukuthi ama sometimes ba reacta to ama drugs abapewa sebenzisa njalo bangathi baya ku chemotherapy babe besenza lekhana ukuthi ba reacta to that ukuthi aba ayikwanisi ukubanceda ibody yabo ingekena the situation
nanto ke udaba dokotela kungakuhamba njani njengokutsho kuka mama uSikhosana lapho kubana bakhona abaningani abahambelani lamaphilisi nxa belegcikwane le HIV
into esifanele siqaphelisise kakhulu ukuthi isifo se-HIV sona ngokwaso siyehlisa amasosha omzimba and amasosha omzimba umsebenzi wawo akusiyo ukulwisana namagciwane avela ngaphandle singathi ngama-germs ama-virus lama-bacteria kodwa amasosha omzimba asebenza futhi lokuphecelezi ukuhlala eklina ngathi mina ukuhlala esusa wonke izinyama zomzimba ezingathi zingama nezibe yi-cancer amasosha omzimba azibona masinya ebese zisusa ngendlela yawo bese kuthi amanye ama-cancer engathi nxa esanda ukuforma kune-immune system esebenza kahle iyashesha ivimbele lawo lezo nyama zingamemetheki zibe yi-cancer so into yakuqala ukuthi abantu vele bona bale-HIV ithuba labo lokuthi bebe lo mdlavuza kumbe le cancer ngesilungu esithi ngesindebele umdlavuza kumbe imvukuzane ithuba lokuthi babe nayo imikhakha eminingi ikhuphukile bese kuba siba nemikhakha eminye ejwayeleke kakhulu imikhakha ye-cancer vele etholakala ebantwini abale-HIV enjengabo ama-lymphoma i-cancer yegazi i-cancer yamadlala ne-cancer yemthambo yegazi bese kuthi ne-cancer ngokwayo noma yiphi njengoba umama eshilo nangabe amasosha emzimba engasebenzi kahle kunzima ukuthi umzimba uzame ukuthi ulwisane layo i-cancer ngoba sisuba isisiba njengenyama evela ngaphandle edla umzimba.
Yemphenduke kuwe mama Sikhosana njengomuntu osebenza labantu abalegcikwane le-HIV kuvame kanganani ukuthola belalo njalo igcikwane le-cancer le?
Kungalutshwana lezi nsuku ngenxa yokuthi abantu bayaphangisa ukudinga uncedo ukuthi bayelashe kungalutshwana ukuthi uthole behlale ngabantu abathi ngekhensa yena ngapha e-HIV ngoba singakhangela ukuthi khona kudala kwakusenzakala kunokuthi umuntu uzakhinethe sibaqalisa uba lama-khensa wonke ayemhlobo yonke ngenxa yokuthi khona uyabe phuzile ukwenza ukuyayelatshwa ngenxa yokuthi bakhathesi bephangisa ukuthi kanye bagidimele ukuthi khona babe bazokuyelatshwa sokuthi bakalutshwane ukuthi khona ihlange le muntu ethi ile-khensa aphinde athi ile-H I V okwenza umsebenzi wethu ube ngcono ube lula njalo.
Dokotela Sibanda, ungathini ngomkhuhlane wona lo owe-cancer usumemetheka yini singathi kulo mehluko nxa sikhangela le nsuku ezidluleyo?
Into enye eqakathekileyo engifanele ukuthi ngiyibeke ngaphambili ukuthi isifo se-cancer sihlezi sikhona imihla nemihla kusukisela emandulo ikuthi nje ngokuya kwesikhathi odokotela baye baqeqesha indlela zokuthi beyibambe so ungathola ukuthi yikho sekukhanya ngathi itholakala ngathi sinengi hayi ukuthi yayivele ingekho ukuthi nje isibanjwa kakhulu ngoba odokotela sebeyiqaphela beyidinge into yakuqala into yesibili ukuthi yebo igciwane le-HIV njengoba ngishilo ngaphambilini liyehlisa amasosha omzimba and amasosha omzimba angunogadi olinda ukuthi zonke iy'nyama ezingathi ziyaphuma endleleni ezisuse so i-cancer yebo vele isitholakala kakhulu manje ngesikhathi sokuthi abantu sebelitholakala bele-HIV hhayi imikhakha yonke ye-cancer kodwa zikhona i-cancer ezithile esezitholakala kakhulu ngoba abantu belesifo se-HIV.
Nkosikazi Sikhosana, isikhathi singani sesidliwe nguMangoye, ungasigqibela ke uhlelo. Ungasitshela ke Nkosikazi Sikhosana ukubana wena njengomuntu ocebisa abantu abalegcikwane le-HIV ungathini nxa sihlanganisa lo mkhuhlane we-cancer lo?
Mina ngangikhangele umkhuhlane lo we-HIV le-cancer siyabe sikhathaza abantu ukuthi phansi ukuthi ngamuntu engabona kulama esika lamakhulu ngenza kwendlela esika lamakhulu ukuthi ama nje ukuthi uma present part kuyaba lamakhulu ukwenzeka njalo ngamathimba noma ngabona ukuthi lapho nokho wena upositive kumele ukhangise ukuyabona abangakunyeda ukuyabona odokotela ukwenzela ukuthi bayikhangele ukuthi asekhensa yini.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana yingcwethi kwezegcikwane le-HIV ubexoxa indawonye lodokotela Joshua Spanda belo Chris Kande we-Studio 7.
Umkhosi walonyaka we-Intwasa Arts Festival koBulawayo uvulwe ngokusemthethweni ngolwesithathu ntambama liqhawele zemidlalo yokuzilibazisa uMnumzana Khonti Mhlanga. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Bulawayo Intwasa usile mntana enkosi, forget not, forget at your own risk. Kwantu tiziyathunqa emzini omntana silo isilo samahlabathi unobhengula kamzilikazi umzilikazi amachokoni machokoni kamandede kalanga tubulawayo Intwasa 2014. Well.
Umbukiso walonyaka weIntwasa koBulawayo ubizwa ngokuthi unforgettable, okuthiwe ngabaqoqiba ukuthi ukuba ukhohlakali njengoba uyala lokhu ukukhula ngokuhamba kweminyaka, nanku phela lonyaka usufikise iminyaka elijumi. Ngokunjalo ke umkhosi wokuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka lawo ubuhlelwe ngendlela yokuba uZulu ekhumbule ingoma ezake zadla ubhedu eminyakeni eyadlulayo. Njalo abaculi abathi uRamzi Keys, uSandra Ndebele kanye loChase Skuza baphakulele uZulu ingoma zabaculi abagoqela uLove Mama Jayivana, uFanya Nadube, uBusi Ncube, uSolomon Skuza, uMarshall Munemumwe, iPied Pipers, uSafirio Matsikatire, iZigzag Band kanye labanye abaduma kakhulu ngensuku esezadlula. Ekhuluma ngamafitshane nje obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka uKhonti Mhlanga utshayele ihlombe abaqoqi bemidlalo le ngokufikisa kwabo iminyaka yelijumi.
Yini lonke abalithi bantu bakoBulawayo, ifestival yenu yethu asibashayeleni izandla lapha omlandulula namhlanje. Ngicela ukuthi njengoba kuyi-birthday ye-10 years le celebration icelebrata ngekhekhe, owami ngizasika ikhekhe nginike abahlanu abasehambeleni phasi ugwendo olude. Bakithi asithokozenini sisikeni khekhe.
Imidlalo yalonyaka iqale ngolwesibili mhla zingamashumi amabili nantathu kumpandula, njalo iyafika komlindi uyacina mhla zingamashumi amabili lesikhombisa kuyona le inyanga. Umqondisi weIntwasa koBulawayo uRaisdon Baya ubonge kakhulu inhlanganiso ezifana leDelta ngaphansi kohlangothi lweChibuku ethi kungasizo ngabe abanelisanga okwala belokhu beqhuba lolu hlelo. Indawo lapho kuqutshelwa khona imidlalo lemicimbicimbi yetshiyeneyo ngezigoqela ngaphandle kweLarge City Hall, eNational Art Gallery, ehoteleni yeRainbow, eHope Center kanye leBulawayo Theatre. Kesizwe nampa abaculi bengoma zokukholwa abaziwa ngokuthi iVocal X okuyiwa abavule ngomthandazo ngolwesithathu ntambama. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hayi kwanele kwalamhlanje sihlobo isikhathi sesidliwe ngomangoye olivalelisayo ngontungami linkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.